Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa namhlanje emthethwandaba weSupreme.
Icala leli umfayikhomo naso licala elingayifilo cala elethusayo, licala isikhathi eziningi licala elangisela ukuphelela e-police station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga, abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga.
Sebengamachumi ayithoba minwembili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba
lwekuzivikela
umkhuhlane kumbe igcikwane le-coronavirus elikamuke kwele China.
Vikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo utasithuthumelana ngokuthimula, ngokukhwehlela. Ngoba ama-droplets anaphuma emlonyeni yiwo angabe elomkhuhlane, ngakuyukuthi umuntu uvele lomkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodel, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale leSupreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethi ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfayikhomo naso licala elingayifilo cala elethusayo, licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station. Ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala, yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So izikhathi eziningi amapholisa aya-assessify noma $20 whatever amount ufisa ngicharge westationary ibona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika court bafike angitsho i-bail ekhomuna sona. Licala elincane njengoba ngithi ukuthi licala amapholisa lo avikele ukuthi asise i-fine, ambhadalise i-fine umuntu icala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana. Ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli abantwana lokwabelana impahla lelo case esivu phakathi kwakhe lomkakhe, i-common assault normally it's a criminal offense. Licala lapho kuyamphambase khona umthetho welizwe. So awahambelani lawo macala, atholiswa nje okuthiyeneyo lesivu elokwabelana impahla labantwana naleli lokuthi kuphambaniselwe phule umthetho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwempuphu sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe yazwakala ukuthi ikhona. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impuphu isitholakala nzima kakhulu, ungabhoda izitolo ungene kumbe kuBulawayo kumbe kusemakhaya uthola kungelampuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Bese sijwayele ukuthi impuphu iyatholakala lapha lalaphana mhlambe ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathiwa khona kulaliyana okuthiwa yithalenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu, $140 i-10 kg, itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwande lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa yi-malnutrition, yikho sekukhwelile kakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi. Okusho khona ukuthi kuzaqansa hayi indlala kuphela, kodwa lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ngendlela enkulu kakhulu.
Sona isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu, yona le vele eyingathi khona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu owenelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele, sitele. Njalo abantu abaningi imizi ngokukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu besipheka, isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu. Kube sekudinga ukuthi kube nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elandi $40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenza abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yinto.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu leHighlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempila kahle ngoba beke bafika lapho uqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele China. UDube ubekwele China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu eChina, kwafa oyedwa kwele Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe leChina. Kulabantu abazinkulungwane ezilitshumi lane, i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni leWuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Elopis Vanda oyingcwethi kwezempila kahle uze sizwe okunengi ngaleli gcikwane.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kahlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni yesikhatshana. So okuqakathekile ukuthi bengethuki kakhulu. Ye ukhona umkhuhlane, njalo i-World Health Organization isiwubikile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but singethuki kakhulu, singethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo ithathelana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yukuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus yana aphume ezandleni. Izigezelwane izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ukuthi ngabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi i-spray leyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Lokhu kusebenzisa ama-hand wona la ma-tissue.
Ye, nxa sesikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezixwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela lezo zixwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elopis Banda, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court koBulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli kumilayezelo eliyithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Masiqiniswa kunashona lendalo emathebeleleni. Sikhabana mdiyeso ntokoza ngoza kunashona lendalo emathebeleleni even one day. Noma kanjani akukho lokho.
Masakazi beStudio 7 linjani lonke kanye abalaleli. Hayi, ngapha siyaphila endleleni yaseBotswana. But hayi kama ngeke ngisibize ngoba eshi ngesaba lezi zidlamlilo lezi zizano lezi. Bendithanda ukuphawula ngoba mna ngakho lokho ndihambisana le nkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo yokuthi ulwisana le nkohlakalo. Phela lokho kukhulunywa ngumna ngako kuyaphawula ukuthi ngapha wena ulisela uyokuthi udinga elinye isela lawo lisela. Yikho kwenziwa ngumna ngakho. Ayi, inkohlakalo leyo ayiqali bopheyeni isikhathi sesibopha bonke abantu. Yena ivine njalo lamacala amaningi okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lanike lihlakani belibone isithetho ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalowo ukuthi lamvotela sibili lifuna ukubonani lisithi lizabonani bekani kwamanje uyalivala amehle ethi kwesinye isikhathi yena uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ulenkohlakalo ukwedlula bonke abantu. Asike sivuleni amehle bantu bakunxaka siyakhetha siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni sesithwele nzima ngezandla lokhu esiqanjelwa manga abantu abadala nje.
Sawubona msakazi we-Studio 7 labalaleli we-Studio 7 ngikhuluma ngilapha eGoli elokitshini le-Klipsloot. Ngizwa ubuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukubotsheni kwabantu bakithi e-Klipsloot ngendlela yokuthi ababotshiwe laba sekuzwakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport. Manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi. Le nto ezisubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ebotshela i-passport kodwa sekuthi akafune 1500 ekakade abanye bafoti bebengasebenzi abanye sebelahlekelwe imisebenzi. Manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasasa.
Ngibuka njani emsakazweni ngingayikuzeni ngolast owakwa-Durance wafuna afake eGwanda esigabeni sikamakho thina kaukho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyakwazibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika sibro 1000 but i-90 kuphela yokontikizo zama-50kg yona omuntu njalo ama-50kg amabelebele njalo ngamabele vela kubolileyo so vela abantu babhekane bendlala sibula kuzima sibulekuthi sesidinga ngezifiso zethu uhulumende manje uyangenela ukuze-ke uqhelise inani labona abantu-ke abazuza ukudla kakhulu ogogo kabazuzi angobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane so indlala sibibhafile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sibuthi uzuthi umntwana kaye esikolo evele ngadlanga uyabe uyafundani so soze ngangcona behamba kwamanye amalanga lapho abeseqile so hhayi sime sibili kakhulu endlaleni ngauhulumende uyashisha aphangise sibilile abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhafile kakhulu emhlubulweni wakithi hhayi siyabona.
Sanibonani basakaza abahle bakastudio kanye nabalaleli amablunation amahle. Ngiyabingelela ngelo okhulumayo ugugulangoqo odlula bekhulume mfo kagcwezi qhamuka ngasenkaya eGwanda. Mina-ke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezatshontsha yiliyo ndoda ababiza umnankagwa. Zabona-ke inkomo efi ungasike zona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale ochaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho ochaza khona ukuthi akazibiseli wazihlontsha lezo nkomo akazibiseli uchanise lezo nkomo. Okwesibili isosha kumele liyehlathini isosha liyehlathini hhayi emphakathini. Walibona kuphi ilizwe elibuswa lisosha? Isiphi isingisi esibambekayo esiphuma esisosheni? Ayikho lento le. So isosha ehlathini le ipholadi ushamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawa izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphatha amancane axokozelayo lawa adlalezana pf ekona yonke leyonto le. Nakhona futhi again naleyo ndaba ethinto ngumdalo obhedi mpofu ma ngabethi akakwazi ukuthamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa bona ababhizi bakhi bayakha ilizwe. Liphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe until now. Uyabona ukuthi kudlala iy'ngqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo. Abantu bahluphekile eZimbabwe kunzima bona leyo mali eseZimbabwe ibhondi abayazi ukuthi balinjani abayisebenzisi balabasebenzisa amadola. So uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumezeka kakhulu ilawa abantu nje abafana nathi sokumunje so. Nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona anensizo omsilikazi sasilahlela edotini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi labalaleli bakastudio 7 uSipho lo ngise-South Africa.
Hayi, bahlupheka kangaka nkosi yami, yini kodwa? Sizayenzani kodwa ngezani kodwa? Ngoba nje ngayila way forward. Abasho lokuthi bona abantu benze ini efunwa yibo. Ngaphela bayasho ukuthi siyenze ini efunwa yibo. Ezasinika i-way forward. Angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka. Abantu bezimbabwe bayahlupheka shebe. Akunzima nalapho esithi sicwethe khona akusahlaleki. Kade sifihle khona ekhanda. Akusahlaleki abasasifuni abanikazi bendawo. Mina nalo mzamo kaChamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzana kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha. Benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo. Kungathi abantu bezimbu abahlupheki and zithwele nzima shem. Ngoba lalapha eMzansi akusahlaleki shem. Kusahlaleki. Ekhaya zingayekhaya ziyahlala senzeni. Siyahlala senzeni ekhaya ngoba kakulalula. Ma singagcwala sonke khona ngabe siyabulawa indlala siyayenza. UNkulunkulu wabuya wasifulathela lezivumelisane. Lokungcono uma ngaba kulinywa lokungcono esizakulimela sidle amabele manje izulalisane.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imilayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu ngapha kweleMelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka, umnyaka osanda kwedlula kumdlalo wenguqu yeMelika i-American football. Inkezo yomdlalo weSuper Bowl ubuphakathi kweqembu leSan Francisco 49ers leKansas City Chiefs. Ele 49ers liphume lemklomelo engu-20 kwathi ele Chiefs laphuma le-31, okutsho ukuthi abafana be-Chiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa-ke, okumqoka bekuyimicimbicimbi ebisenziwa yizimuli labantu nje mathupha phambilini kwalumdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-halftime lapho bekugidwa-ke kucula abaculi ababili abazidumileyo kakhulu uJ-Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa, yiyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalomdlalo weSuper Bowl.
Ya, kuvamile ukuthi abantu ngezimoli langamahlobo labangane babuthane badle bakholise nje. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona, izindawo ngezindawo, mostly ngezimoli labangane kudliwe nje kukholise. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Ya, bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo, sibili abangasawuthontisi, kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi. Kodwa hayi, iningi khanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani, ukuthi lijikwa njani leli bhola, liqagwa njani, labadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi, kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi. ukuzikhava, ukuzivikela ezininga okwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho kungaba okungabanzimela ngoba ikakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khonapha elizweni lemeli?
Ha, uyathakazelelwa kakhulu kokuthi kusasa abaningi asoze baya emsebenzini ngoba baya bevele benatha bestakwa besidla okuthi emsebenzini bagcina bengayi. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo eziningi. Uyasica sibili i-church yonke inga i-church yonke sibili phosea yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibe lalaba ababengayanga ababukele ku television abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalanda seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ke le studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa namhlanje emthethwandaba. Sebengamachumi ayithobami nombili ababhekwe ngabezempilakahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lolu namhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo 7:30. Libe losuku oluhle.